kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Even labona lawa mabhemba sizathi ngamashuku labona lawa bantu abaphumi sizibathenda ukuthi bareportile sebejika futhi babenjalo banxabe kuye busuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza njengokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni o-state of the emergency okulwisana lezigebengu ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Akhila zona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bedeyisizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga isikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethe leli nyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye kuthiwa yinsindaba phendula abadaleka babesithi khona icala lembula ingube lingeni. Laba bantu sebephelilwe so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma. Bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba bafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe baketha nesibuyeli izulu. Bethile sipangano khathesi la yaqalisa isenze nje isipangano. Yoyoyo bengababo babaphika babaphika okunaka baze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu. Laba abantu abathiwa ngamashurugi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa othiwa useke wabotshwa nxa kuthiwa babotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yini kuthiwa libandla seliphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla le-MDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi ebathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi abantu bangakuphendula ntunga yibo ngoba lathi sethumile ngoba sizwe engamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele belathi besivele sesikuswile sebesesicibamelile so ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sethiyana lokuthi amashilubhi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bake baphefumule ngoba bakaphefumuli bakithi sizalwane zaseZimbabwe thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokuchaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezi khali yini
asila sona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizane
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo webandla le-MDC isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe-state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intathelezindaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela lesebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide uNkosiyazi Joyce Nkomo utshelela umhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ulethembo lokuthi sengivela faka ireport yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasala ngcinde lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona lawa amabhemba sizathi ngamashuruku labona lawa abantu abaphumi sisibathembi ukuthi bareportise sebejika futhi babe njalo banxabe kuye busuku asibaboni so khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphatheka kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakureporti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelela isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokutshiyana ngokutshiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from u-MP kanye lamalokhazi ukuthi khona khona into lekayitshintshwa ukuthi bakunanzelela ukuthi lo sokuqedile aqedisizwe njalo futhi enye into abakunanzelela ukuthi as long as nxa kuyikuthi abakunanzelelanga i-target yethu le-12 billion ngeke siyibantu sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi kuye kuthazwa abantu ukuthi into le ingasayi phambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane uNkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyehluleka ukukhuluma kungani yagagasa lokhu senze itrauma ngizobuhlungu ngento esiyibonayo esiyibona day in day out and abantu bakhona kababotshwa bazi babotshwa bakhona babotshwe ka-corruption bazi babotshwa even khona laba abamabemba sihlala sibabophisa bahlala siyamangala sengaze ngajeke.
Umeli we-Highfields East edale lePhalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugani.
just one word from His Excellency. Stop it. The issue to do with the budget will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi uMongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingathiwa nguMongameli ukumisa lokhu kuganga. Lisiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende uMnumzana Rangarirayi Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwe.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Ona ukwephulwa kwemithetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini bese kusiba labantu abathi konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemota. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana South Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mkono weShuro uthi kunesidingo sokuthi urhulumente bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umkhono weShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ngekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Bayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba babahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umkhono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabroni bekhululekile. Uke wahamba-hamba esitaladeni zedolobheni le-Francistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithuba zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMkhono weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMkhono weShuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezijeneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Minister of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo registrar general. Uthe abangeke banakekela yini laba abaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yedukhwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. Ngumatin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwe abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi ukuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi yakhe athatshwa nsitha ecothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeqeshi omutsha weqembu le Highlanders uMark Harrison. Entathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ofike kobulawayo namhla emini utshele intathelizindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco selili. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Capes United kanye lele Harare City njalo uthe yena injongo yakhe ngeyokuqeda umbuso weqembu le-FC Platinum lona esele bezintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is it 3 years on the bounce. They need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebephakamise isiqoqo okuminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakana lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong, yena osengumqeqeshi weqembu le-FC Platinum. UMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabona izinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ukuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani, njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abaningi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wengumsekeli wakhe kuqembu leCapes United lile Harare City uMark Mate. Esithi uMate uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBhoso. UHarrison isizola neseNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayo lePort Vale kanye leStoke City engunozinti. Uqeqeshe okweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa, ikanti uke wasebenza njalo emazweni abalisayile eBotswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sebunjalo sebunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu leAmabhubesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka indawo yasekhanda mhlophe ePlumtree. So shithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka indawo yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Itshintsha Ndoda, Bazwazi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Madoda umhlaba lo sinobungoni ubuphila buwo wena wamadla awubaba sithethelele sephuma izolo zethu.
Litholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bayasithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sinepage kuFacebook, uyangena nje kuFacebook uthi khala mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingakutshiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli, nani ngumhlaba wonke jikelele, ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo, nakithi nje ungasifonela kuwena la manamba u-061 963 6853. Siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda sihlukile umhlaba wonke unje awubathise lapho Thembos polisi bavisa dali khatala yakho fana seka. Oh, boy, that's a good thing.
tando Sebe kala botando Uye cholo Sebe kala botando Yase utwana Wee
Kandam Stoppe Neighbor Boys abe hlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinko
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.